Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mtshaka zomuhle siyahlangana kweza kusihlwa ngolwesihlanu ku Studio 7 mhlaka 5 kumabasa 2024 igama nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu namhlanje, usiba lukhulu omutsha webhanga helikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mushavanu, wethule imali yeZimbabwe entsha esibizwa ngokuthi iZimbabwe Gold kumbe iZig. Incwethi kwezokulima zixwayisa abalimi ukuthi banakekele izifuyo zabo ngokuzibhibhisa lokuzidingela ukudla ukuze ziphephe endlaleni ehlasele ngamandla lonyaka. Kanti owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uvikwa ephakathi kohlelo lokukhetha oza kuba ngumsekeli wakhe engaba ngumongameli. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe omutsha ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushavanu namuhla wethule imali yeZimbabwe entsha esibizwa ngokuthi iZimbabwe Gold kumbe iZig. Umushavanu uthi limali ilohlonzi ukwedlula idola leZimbabwe eselimiswe ukusebenza, futhi uthi iZig izaqeda ukukhwela kwentengo yempahla mahlayana njengalokho okwenzakalayo kulezi nsuku, kubika umlondolozi Ndlovu.
Esethula umbiko wakhe omayelana lomhlahlandlela ukusetshenziswa kwemali lonyaka owe-monetary policy statement, uMushavanu wazise ukuthi imali entsha le isihle yaqala ukusebenza namuhla. Uthi njalo imali ephepha inikanje kule 1 zig, 2 zig, 5 zig, 10 zig, 20 zig, 50 zig, 100 zig, le 200 zig. Uthe njalo elitshe kule 1/2 zig le 1/4 zig zona athi zizakwethulwa ngokuya kwesikhathi. UMushavanu oqale umsebenzi njengosiba lukhulu we-RBZ kunsukwana ezedluleyo uthe imali entsha le ilesisindo esikhulu ngoba idola leMelika elilodwa lithengwa ngamazig alitshumi lantathu 13.4 ngedola leZimbabwe eselesuliwe. Idola leMelika belithengwa ngamadola aphezu wangamatshumi amane $1.40 kusiya phezulu obekudala ukuthi intengo yezinto ikhwele njalo nje. UMushavanu uxwayise labo abagcine idola leZimbabwe leli elidala ukuthi balihambise emabhanga phakathi kwamaviki amathathu alandelayo ukuze baphiwe amazigi.
So, with effect from today, the 5th of April 2024, banks shall convert the current Zimbabwe dollar balances into the new currency, which shall be called the Zimbabwe Gold. Z, capital Z, small I, capital G, Zig.
Kusukela namhlanje, amabhanga azaguqula imali yonke ibe iZimbabwe Gold currency, iZig ngamafitshane.
Uqhubeke sithi ulethemba ukuba imali entsha le kayisoze ilahlekelwe isisindo mahlayana njengama-bond notes, futhi uthe izasebenza ndawonye ledola leMelika leRandi njengalokho obekuvele kusenzakala.
Banks are directed to rename all the Zimbabwe dollar accounts as Zig accounts. In other words, what used to be RTGS and operating under the RTGS platform is now Zig.
Lapho kuguqulwa imali yonke yeZimbabwe, amabhanga akhuthazwa ukuba aguqule yonke imali ibe yiZig kweleZimbabwe.
UMushavanu ukhuthaze uZulu ukuthi ayithembe imali ngoba ithemba kuyiso isombululo esizaletha ukuhlaliseka kwezenotho kanye lentuthuko, kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi kaziboni lokho kusenzeka. Enye yazo ngumnumzana Masimba Kuchera osebenza lenhlanganiso ye Disability Center.
Ngingathi mina nxa into zomnotho zingakalungi, nxa abantu bengakabi lethemba ku-currency lay entsha, angiboni ukuthi kuzaba le change enkulu kakhulu. Abantu baza surrender ama ZWL bathole lawa amazigi, kodwa indaba ze-inflation ziyabazingakalungi.
Amazwi kakutshela agcizelelwe ngenye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Owen Chuma owenhlanganiso yeZimbabwe Economic Forum othi okwabangela ukuwa kwedola leZimbabwe akukalungisiswa.
Imbangela eyiyo ekathi senza imali yethu ihlale incindizelo, ihlale ingelamandla nxa sesikhangela amanye ezinye izimali zamanye amazwe. Imbangela lezo zilokhu zikhona.
Kodwa enye ingcwethi engusomabhuzimusi eHarare umnumzana Simbarashe Masiringosi uthi uyathemba ukuba imali le izanceda umnotho weZimbabwe.
So nxa sokwenzwe so ukuthi sokulama smaller denominations awemali kuyasiza kakhulu, kawusahamba uthwele inqumbi yemali.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi kwezokulima sezixwayise abalimi ukuthi banakekele izifuyo zabo ngokuzidibhisa lokuzidingela ukudla ukuze ziphephe endlaleni ehlasele ngamandla lonyaka ekhangelelwe ukubulala izifuyo eziningi. Sikhuluma nje amadlelo kawasekho ezigabeni zelizwe ezitshiyeneyo ezigoqela ezemathebeleleni North leSouth, kanti la madamu lawo asesitsha. Ngaphandle kokudla kwenkomo okufana lotshani lokunye okuthengwayo, abalimi bakhuthazwa ukuthi baphe inkomo imolasisi lesawuto. Nansi ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo echasisa ukuthi isawuto libaluleke ngani ezifuyweni.
Liqakathekile kabili. Okokuqala, la uyazi ntongamile ukuthi ungadla inyama lesawuto kakhulu usuzafuna okokunatha, ukuthi wehlise ngakho, ukuthi wentshise ngakho. So ke ukuze isisu senkomo sisebenze ngokupheleleyo sidinga amanzi. So itswayi silisebenzisa ukuthi ngoba inkomo ziyathanda ukulikhotha, kodwa zingalikhotha sezidinga amanzi ukuthi ziyethola amanzi. Khonokuyana kuyancedisa ukuthi isisu senkomo sisebenze senelise ukugaya ukudla konke inkomo yakho ekudlayo. Okwesibili, because nxa ilahla amanzi khonaphana inkomo, amanzi lana aphuma lalokhu esingathi ngama-minerals emzimbeni wenkomo. So itswayi liyancedisa ukuthi libe libuyisela lokho kulahlwe yinkomo nxa kuyikuthi isilahle ubulongwe lomthambiso. So ke itswayi liqakatheke ngaleyo ndlela, liyancedisa kakhulu ukuthi inkomo zikhwabithe amanzi. Amanzi wona nxa ethe sesemzimbeni yenkomo abe yinto eqakatheke kakhulu ekuncediseni ukuthi ukudla oyinike khona yenelise ukuthi ikugaye ikungene emzimbeni wayo.
Nxa sesikhangela imikhuhlane engahlasela inkomo ngalesi sikhathi sendlala, babankomo yiphi abalimi abamele bayiqaphele?
Imbalwa ntungameli, ngathi nje kusukisela ekupheleni komnyaka kusizayo ekuqaleni kwawo, bese kuvele kuvuke umkhuhlane abawubiza bethi i-January disease kumbe ngesikhiwa i-telerosis. Umkhuhlane lo ubangwa yimkhaza. Kule mkhaza leva mokuba sendlebeni yenkomo. Iyingozi kakhulu limkhaza ngoba ithwala umkhuhlane uthiwa i-telerosis. So into eqakathekileyo kakhulu ukuthi lanxa sisesimweni esibi esifana lalesi, into okungafanelanga siyekethise yokudibhisa inkomo. lokuthi nxa sizidibhisa lapha sinanzelela ukuthi sizidibhisa zithola idibha umzimba wonke lasendlebeni. Ngiyakwazi ukuthi endaweni eziningi abantu sesidibhisa ngokuspraya nge-knapsack, kodwa linanzelela ukuthi nxa lispraya liyayitshaya sibili inkomo emanzini te. Khonokhana kuyavimba imikhuhlane enjenge-telerosis ebangwa yimkhaza. Omunye umkhuhlane obangwa yimkhaza kuthiwa yi-heart water. I-heart water ke uzayibona inkomo yakhona isiqhatsha, isisenza ngani iyaqhatsha, ingani iyaphambana ikhanda. Kuyabe kungumkhuhlane lawo futhi othwalwa yimkhaza. Wesosoba lomunye othiwa yi-red water, lawo-ke ngumkhuhlane futhi ongena esifuyweni ngendaba yomkhazi. Kube sesiba le mkhuhlane ebangwa ngamanye ama-bacteria, umkhuhlane njengabo mkhuhlane womkhono esingathi yi-quarter evil ngesikhiwa, kumbe i-black quarter. Kulo mkhuhlane futhi obangwa zimiyane, i-lumpy skin. Imkhuhlane le yona indlela yokuyivimbela i-quarter evil. Lumpy skin, the only way ukuvimbela ukuthi inkomo kazithole ivaccine.
Umnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima, sixoxela eseNairobi kwele Kenya. Kweziphathelane leMelika, oyingumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump uvikwa ephakathi kohlelo lokukhetha oza kuba ngumsekeli wakhe alubana ethe wanqoba kukhetho oluzayo wabuyela esikhundleni sikamongameli. Uluhlu lwabantu abacatshangelwa ukuthi yibo abakhangelwe nguTrump lulabantu abedlula kancane abalitshumi, abagoqela unkosikazi Christine Noem, umnumzana Byron Donalds, unkosikazi Elise Stefanik kanye lonkosikazi Tulsi Gabbard. Kodwa ababikwa bekhokhela kulolu luhlu ngabensundu ababili abathi umnumzana Tim Scott kanye lomnumzana Ben Carson. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazo weMelika umnumzana Tim Moringayi.
Hayi, mina engiboneka Thesi ayengakhetha umuntu omnyama okwakathesi, angiboni mina kumnceda ngoba amacala akhe amaningi angathi asechisa at the wrong time. Sibona ukuthi wabhadaliswa izimali izigidi lezigidi eziningi ngendaba zakhe ze-New York zokuqila amabhanga lokuthatha izimali eqamba amanga. So that is not a good indication ukuthi izinto zakhe zizahamba kuhle. But ama-elections ahlupha ngokuthi awusozi wabakwazi, afanana sometimes the weather, ngoba i-weather you can say izaba nje but kusasa kuthole ilanga likho or izulu liyana the whole day. So yeah, ukuthi afake uCarson njenge-running mate efuna ukuthatha i-black vote or abantu abansundu is going to be something that is deciding factor, but angiboni mina ukuthi uyangena this time engafaka Mr. Carson. Abanye abakhona embabonayo bangani njengama-India o-Vivek, lo mama lwana o-South Carolina o-Nikki Haley, labanye o-Tim Scott, labo mbona ngantwa bangakhethwa khonapha to be his running mate.
Ukukhethwa kuka mnumzana Carson nxa engakhethwa ukuthi abe umsekeli kamnumzana Trump ubona kunganceda na ukuthi abantu abensundu bavotele umnumzana Trump?
Ukuthi election iza banjani uDonald Trump sele vice president omnyama uzaba inkinga lapha for upresident Biden ngoba kathesi sibona ngantho ama Republicans are very effectively pushing izinto ze immigration le law and order sebekhohliwe ngendaba zokuthi uTrump wabulalisa amapolisa at the capital. So into engiyibonayo mina is just ukuthi abantu esingathi ngamakhiwa bafuna umuntu ozanceda ibona like they had the America for the past 200 or something years.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese Ohio konapha eMelika. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Lonyaka kunanzwa iminyaka elishumi lokhu kwabekwayo umthetho we-Senator Paul Simon Water for the World Act lapha eMelika. Lo mthetho wanikwa ibizo leqhawe lezombusazwe kuleli lizwe owabona inkinga ezazizaba khona kwela kusasa eziphathelane lamanzi emhlabeni jikelele. Wakhuthaza ukubana kuthathwe amanyathelo okulungisisa lolu hlupho. USenator Simon wasungula umkhankaso ethalele ephalamende ele-US Congress wokuthi kusungulwe ihlelo emhlabeni jikelele zokutholisa uzulu ikakhulu emazweni asathuthukayo amanzi ahlanzekileyo. Ekhuluma ngemva kokwethekelela kwakhe elwandle olwe-Sea of Aral, uSenator Simon wathi ayekubonile ngokutsha kwamanzi ngesigudumezi kwakumenza esabele ukuthi lokhu kwakuzadala ukuqhamuka kwemikhuhlane lokududulwa kwabantu ngenxa yokuswela amanzi ahlanzekileyo khonapha eMelika kanye lakwamanye amazwe. Lokhu kugcizelelwe ngumqondisi wohlangothi lukahulumende weMelika oluphathisa amazwe omhlaba ngoncedo oluphuthumayo olwe-USAID unkosikazi Samantha Power. Lanxa uSenator Simon angazange waphila ukubona lo mthetho ubekwa, idale lephalamende ele-Congress lagcina livumelana ukwethulwa komthetho owe-Senator Paul Simon Water for the Poor Act ngomnyaka ka-2005 ngemva kokuhlozisisa lokudonselana okukhulu. Inhloso yawo kwakuyikuphuma la macebo lenhlelo zokuthi uzulu kwamanye amazwe asathuthukayo enelise ukufinyelela amanzi ahlanzekileyo kalula phansi kwenhlelo zokuphathisa amanye amazwe omhlaba ikakhulu angelamali yokuqhuba lezihlelo. Ngemva kweminyaka ethobamu nemunye wethulwe omunye umthetho owedalele ephalamende wokwengezelela lokuguqula owe-Paul Simon Water for the Poor Act ususiba umthetho owe-Water for the World Act uzoguqela ukuthuliswa kwabantu amanzi ahlanzekileyo lokuhlambululwa kwalawo aphuma ezambuzini ukuphathisa inhlelo ezewater, sanitation and hygiene emhlabeni jikelele. Ziqondiswa ngabohlangothi olwe-US Agency for International Development, USAID. Kusukisela umthetho owe-Water for the World Act wethulwayo, uhlangothi lwami solwenelise ukuphathisa izigidi eziphezu kwamashumi amane, 42 million zabantu ukuba bathole amanzi ahlanzekileyo. Kutsho umqondisi we-USAID, unkosikazi Power. Lalo kwakwenziwe yonke le imizamo kuze kube lanamhlanje ukusolakala kwamanzi ahlanzekileyo emhlabeni jikelele. Lokhu kuludubo olwethuswayo ikakhulu emazweni ampofu. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations ibika ukubana ilokwesabela ukubana udubo lokusolakala kwamanzi luzadala ihlupho zokududulwa kwabantu abedlula izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa 700 million bebanjwa ngamandla ukusuka emizini yabo eminyakeni elishumi elandelayo phansi kwenhlelo zeMelika zokuphathisa uzulu wasemhlabeni ngamanzi kususela ngomnyaka ka-2008. I-USAID yenelise ukunceda izigidi ezingamashumi ayisikhombisa 70 million ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo kunatha lokusebenzisa. Yancedisa ukutholisa izigidi eziphezu kwamashumi amahlanu 55 million zabantu ukwakha izambuzi. Unkosikazi Power uqhubeka ethi siyathembisa ukuzinikela kwethu njengeMelika ukuqhubeka sigqugquzela ukutholiswa kwabantu abampofu amanzi ngoba kulilungelo lomuntu wonke emhlabeni jikelele.
لا lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sogu isikhathi sembiko yenu elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, ningelene linjani lapho, linjani lapho ekhaya. Ngimbuze nami lapho Studio 7, kanti indaba leyenziwa nangakho ekhaya. Ngeyani kanti kade kuphazamisa abantu besingane, ubaba lo ofunani kade kantimi. Wayengalungiswa kwakuko phakathi eMpumalanga. Iye abantu besintwini bezilungisela umhlaba lwabo. Wayengakhulumi ngegrawundi, wabulala khona abantu. Imungena zonke iy'ndawo, uhambe wela nje ngihlukane wela phakathi. Njani lo baba lo kahle kahle, hayi lo baba lo kangqondo ubaba umdala ongakwale kuthandela imhlophe ngathi impuphu shuwa uke lokhu eseyeva njengengane encane.
Studio 7, Studio 7 wabasakazi bethu kwezindaba kahle, niyaphila. Eze wavuma umnanga kudala uyehluleke izolo evumile uqale yaletha kunandlala izolo evumile wathi indlala ikhipha kuseleyo kulandelayo ukuthi evume nje ukuthi yena ehluleke umbuso wemehlula ebehluleke angazi ukuthi wayengaresayini mara one day uyeresayinile ngoba umbuso wemehlula elinye lamalanga uyovuma ngoba liqalele ukuvuma ukuthi ayi indlala esithuni uyehluleke uyabona ukuthi ihlanga wasigqokileke ngigqoke u-9 mara sewugqoke u-7 uzaze evume nje ukudala kulo mbuso wazowakhe uyabhinyela nje into engamkwanisi
le ndaba yabo kunamakhansela yokuncisha abantu ukudla emakhaya bakhetha abantu ukuthi abafoteli lo mbuso wabo obusayo. Sibona isixhwale kakhulu bantu bakithi. Kumele ukuthi manje kuthathwe amanyathelo ngendaba leyo. Kudala baziqhenya bazenzela umathanda bencisha abantu abahluphekile ukudla ngoba abafoteli bandla labo. Akusiwona umthetho lo, akusiwo umthetho total welizwe lo obekiwe. Sifuna ukuthi naye lo president lo obusayo manje akasitshela ukuthi kahle kahle umbuso wakhe lokungani uncisha ukhetha abantu abavotela bona labantu abangavoteli bona. Sizwe naye lo president kungumthetho na ebandleni lakhe kulo mbuso wakhe obusayo, ngoba thina sikwazi lokho, siyasimangaza kakhulu ento kuzwisa ubuhlungu ukuthi kuncishwe abantu abalambileyo bona bosobhuku nabokhansela labo bathatha amasaka. Uthole umuntu oyi-1 athethe amasaka ayi-10 ayembhubha hambi emzini wakhe. So kuyinto ukuthi silungiseni yonke leyo, sizwisise and futhi baboshwe labo bantu ngomthetho, ngoba iselegal ba-abuse abantu, ise-crime lento abayenzayo elizweni. Wonke amazwe abeke ukuthi ubani uvotela bani, wonke amazwe angaphandle lapha abantu banikeza ukudla for mahhala kungakhethelekile ukuthi uvotela liphi bandla. So ngapha songathi sokunobandlululo olukhulu kakhulu. So akulungiswe lokhu makhawa kithi, ngoba isizwe sakithi sesiyufile and siyazi ukuthi futhi sibulawa yona lo mbuso obusa nabantu bawo. Iyona le nto esiyikhuluma ukuthi lo mbuso ubulalilizwe ngoba ugovernment wakhona kunanto ayenzayo.
Sanibona basazi bathandekayo. Ugashini ngala eGoli yalezi park yalezi north sorry. Na ngishabanga wachitha isithi nifuna ukufaka abantu abathandwa ngabantu, kodwa abathandwa ngabantu sebefakiwe. Wayichitha isisi, wayichitha sebabale ufo lokhuza noshamisi abaleka wayichitha ushabanga. Namanje uthuthecwa jabusa hamba yemoto lezi yale mali abamnikeza yona. Ngiyacabanga ukuthi ihamba yaphela le mali, uzokhumbuka futhi esenelinye iqhinga futhi. Sadinga nje iqembu nje linye lengathi lime kahle, ahambe futhi ayogilisa thule futhi imali futhi ngapha kulokhu yena uza noPF. Hayi wesiphupho kumfo, angazi ukuthi unkosikazi wakho lengane yakho sibona kanjani uma uhlela endlini ukuthi kwazi isiphupho mfo. I wish le odinga ngasambe nje ufika kuwisiphupho kutaka babo. Kale mfundo onayo ayibusebenzeli noma ungahamba emhlabeni, uhlela ukwazi ukuthi isiqhaku ukuthi imbi ngendlela esimangaliso isiphupho esinzima bafo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, nxa ufuna ukusithumela owakho umbono, nanzi inombolo +1 202 465 0318. Nxa ufuna njalo sikuthumele izindaba zethu, ungafaka isicelo kunombolo efanayo +1 202 465 0318.
It was a Friday, my darling. Was a
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi kamasikandi odabuka kwamahlaba ithwale usuka lentombi emnyama ephethe ingoma zakhe ezimbili ezintsha. Linsizwa icula ikwele South Africa.
Ngidabuka efela busi kugodlwa umnyama omahlaba ithwale isigodi sangakithi kusegwenyini emculweni ngiqale ngo 2022.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngilawo ama-CD. Kulabo abafuna ukudownloada ziyatholakala uma kuphela lenyanga leyo. Inamba zami zithi 064-152-9196. 064-152-9196 yizo inamba zami lezi engitholakala kizo zefoni. NgiseSouth Africa. Bengicela ukuthi kulabo abafisa ukungisponsa noma abafisa ukungisiza ngomculo wami uqhubekele phambili, izandla zivulekile, bengakhululeka bengisize.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli ngibathembisa lukhulu, kukhulu okuzayo. Bengicela ukuthi nje banginikeze ithuba, bangibekezelele ngoba kukhulu okuzayo futhi uthinto enyizalayo lukhulu kakhulu.
Zuka madoda ngusoka lentombi emnyama sigqibela uhlelo lwethu ehlabelake kamnandi lapho insizwa yakomahlaba ithwale kogodlwayo. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizakhangela khona ukwethulwa kwemali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi yiZigi. sizikhangele sikhangele bezihamba phambili njalo singakehlukani incwadi kwezokulima zixwayisa abalimi ukuthi banakekele izifuyo ngokuzidibhisa lo kuzidingela ukudla kanti sokwethulwa imali yeZimbabwe entsha olivalelisayo ngentungamili nkomo lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.